sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7. Ngesonto mhla ka 14 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
kusitshengisa ukuthi every time we are blamed as Africa ukuthi ungena nganasicabanye, but now we have seen it happen in America whereby Trump has been attacked on stage.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe basola imizamo yokubulawa kukamnumzana Donald Trump eMelika izolo.
Imizamo siyayibongela kodwa ngezifinyelelo izo ezingazathi kazikho, ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sobhuqazisa sikhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba legugurawundi. Kwezemidlalo lamuhla sizazizwa ke ezilandelayo lezindaba lezinye ezigoqela impumela yemidlalo yenguqu. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayisola imizamo yokubulawa kukalowo owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump odutshelwe uhlamvu lwatshitsheliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho owerali yakhe esigabeni sePennsylvania eMelika izolo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasband.
Abantu abaningi emazweni omhlaba ogoqela iZimbabwe basele bebambeka ngaphansi bebona imfanekiso yamavidiyo yokudutshulwa kukaTrump. UThabani Moyo uthi okwenzeka eMelika izolo kuyisibonelo sokuthi udlame lwenzakala loba kungaphi komhlaba.
We have seen it happen in America whereby uTrump has been attacked on stage. Kuhlala kupointwa kithi ukuthi khangelanti benzani, badlala njengamadlwana, but this is what they are also doing.
Osakhulayo Magolide uthi okwehlele uTrump ngabe kubangelwe ukuthi uzondwa ngabantu abaningi ngenkulumo zakhe ezehlukanisa lokuxabanisa abantu.
Lokho okwenzakale kuTrump kuyisibonelo esikhulu kakhulu okutshengisela ukuthi abantu abamthathi ngabe uyahletshiya ngoba uphose wafa.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga le-Central Committee kubandla elibusayo le-ZANU-PF uthi akula mbuso wentando kazulu opheleleyo emazweni wonke omhlaba okugoqela laseMelika.
Lokhu kuhle kwafaka mgceke ukuthi idemokrasi yabo yidemokrasi abafuna ukuyifosa emazweni e-Afrika. Idemokrasi yona bona bodwa abangenelisiyo ukuyenza. Basuke uze nxa umongameli ehamba le-security yakhe, umongameli wanoma yiliphi ilizwe lase-Afrika bathi hayi i-exaggerated. Kanti-ke izindlela zokuzama ukuthi inkokeli zibe exposed sikuboleleke ubuTrump bezihambela le-security yakhe lula nanku uphose wabulawa.
Isikhulumeli sebandla le-Citizen Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi uthi udutshulwa kukaTrump ibandla lakhe liyakusola kakhulu.
Lokhu siyakuchothoza kakhulu, akusiphathanga kahle njengelizwe, akusiphathanga kahle njengebandla. Thina sithi nxa kulokhetho kungaba seZimbabwe, kungaba se-America, kungaba ngaphi, kufuze lenziwe ngokuthula, kungela muntu owethusela omunye, kungela muntu obambela omunye umbhobho, okuyinto evamileyo kakhulu kwele Zimbabwe. Lapha ke ukwethuselana okuyixala uhlala kukhona ngenxa kulokhetho okwenza ukuthi ukhetho lweZimbabwe olwenziwayo lungavunyelwana, lungaphumi kuhle.
Uhulumende weZimbabwe usole kakhulu isehlakalo leso. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe nguye okhulume imele uhulumende esithi elemelika kalifunde kwele Zimbabwe.
Sikhangelela ukuthi nxa kusiba lokhetho kungabi lodlame. Na ukhetho lwethu lwahamba kuhle kungela msindo, akulo owadutshulwayo, akulo owabulawayo. Yike sikukhuthazayo elizweni lethu.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Angelston Sokhulu uthi ungaba lezi zathu ezinikezenze uTrump bamdubula.
Kungenzeka ukuthi indaba le ngeyaphakathi, umnumzana Donald Trump edinga ukuthi athole into okuthiwa yi-public sympathy, uzwelo, ukuthi azwelwe ngabantu ukuze athole la kuthiwa ngama political points kuludlakela olukhona olwenziwa ngabantu abangafuniyo ama policies kumbe izimiso ezimelwe ngumnumzana Donald Trump kwenziwe uphenyo ukucace ukuthi kuhambe njani into engembi kakhulu
ukujutshulwa kukaTrump asosehlakalo sakuqala kunkokheli zelizwe kumbe labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwemelika ngomnyaka ka-1865 wayengumongameli welizwe umnumzana Abraham Lincoln lo-John Wilkes Booth bajutshulwa eWashington umnumzana James Garfield waba umkhokheli wesibili kubulawa ngo-1881 Ngo-1901 uWilliam McKinley wayengumongameli welizwe wabulawa ebingelela abantu eBuffalo eNew York. Umnumzana John F. Kennedy wabulawa ngo-1963. Kwazothi umnumzana Robert F. Kennedy wabulawa ngo-1968 eCalifornia. Ezinye iinkokheli zaphephayo ekufeni zifuna ukubulawa umnumzana Ronald Reagan, uGeorge C. Wallace kunye loGeorge W. Bush. Ngimele Studio 7, igama lamungeza Jesus Banda.
Silokhe sikudaba lunye. Amapolisa eMelika ohlobo lo-Federal Bureau of Investigation, FBI, athi lanxa ibonakele njalo wabulawa ucatshangelwa ukuthi nguye odubule umnumzana Trump, alokho engatholi isizathu sokuthi ukwenzeleni lokhu. Umnumzana Thomas Smithy Crooks, oleminyaka engamachumi amabili 20, onguye ucatshangelwa ukuthi udubule umnumzana Trump, ubikwa edutshulwe ngamapolisa wahle wabhubha isanda ukudala leli cala. Ubikwa ubelilunga lebandla lama-Republicans okuyilo elimelwe ngumnumzana Trump kulolu khetho. Umuyi ubikwa ibonakale ekhwela isakhiwo ethwele umbhobho esiyafinyelela ephahleni lwaso lapho afike wadubula khona. Abantu babikwa bememezile njalo bazama ukutshengisa amapolisa obekusenziwa ngumnumzana Crooks bamdubule laye esanda ukudubula. Amapolisa athi kubhubhe omunye njalo obesembuthanweni lo kwalimala ababili. Lokhu kwenzakala ibandla lama-Republicans likhangelelwe ukuqhuba umhlangano walo we-National Convention ngomvulo okhangelelwe ukugcizelela ngokusemthethweni ukuthi ngempela umnumzana Trump nguye ozancedisa kukhetho. Ibandla leli lithi umhlangano lo uzaqhubeka eMilwaukee njalo lo mnumzana Trump uzaphatheka kuwo. Ama-Republicans athi azadingisisa kabanzi ngokwehlele umnumzana Trump ngoba kukhomba ukuthi ubengavikelelekanga ngokupheleleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Sase sithe after January 6 laphana izinto ze-violence is not good. But ikathesi lokho nganto asokuhambe a little step further ukudubula umuntu o-contestayo. But kusasa kukhetho le-representative wama-Republicans eMilwaukee. Hhayi ngiyabona kuqhubeka but the security is going to be extra tight. Ngoba siyakwazi ukuthi now till the election ngiyabe sokurong. Mbona mina bese miyenze yena umnumzana Trump the nominee ngoba siyakwazi ukuthi vela kula muntu ongamthathela sona leso sikhundla.
Kungabe kwengezelele amathuba kamnumzana Trump yini? Ubuyini esiza kubona kusenzakala ngenxa yesehlakalo sayizo?
Yeah, vele into ezinje yenza ukuthi abantu ababemsekela babe more determined ukuthi babuye bezomvotela. But ukuthi on the national average uza ngezelela yini amathuba ake ayi lokho ayi we won't know till election day. But okwakathesi siyakwazi ukuthi ama-Republicans nganto akade hlezi on the fence lawo nganto azatshintsha ukuthi babuye bezomvotela. Siyakwazi ukuthi this is not a good showing for abemvikeli abanjenge-security services, ama-secret services, lama-FBI, lalani. Kumele labo babe le very clear policies ukuthi ma umongameli welizwe okhankasayo to be a leader of the nation kumele abe le security egcwalileyo. Ngoba owaqedisa ukudutshulwa or i-attempted assassination was Ronald Reagan in the 1980s, and for that long abamvikela have been doing a great job, but so kusuka lapha kusiya phambili hayi ngiyabe sekuqinisaka.
Lo ngumnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika esixoxelayo ese Ohio. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo lolu luze luphutshe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ephawula okusemthethweni uhlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGugurahundi, umongameli Emmerson Mnangagwa akachazanga ukuthi uhlelo lokukhumisana luyaqala nini.
Sengiphawule okusemthethweni uhlelo lwami lolu lweGugurahundi Community Outreach Program, kodwa kusukela lamuhla ngiluthiya ezandleni zenkokheli zomdabu.
Umongameli wekhansili yezinduna eZimbabwe uMnumzana Mtshana Khumalo uchaze ukuba abakabi lelanga lokuqala imihlangano yohlelo lukamongameli.
Namhlanje besicele uPresident ukuthi azolotsha ukuthi siyeqalisa ebantwini, sizwe ukuthi abantu bona bathile ngalolu daba. Yikho besingakho kakhulu, kodwa kuningi esakwenzayo wasematrenwa izinduna labahamba labo ukuthi bayekwenza lo msebenzi ebantwini.
Ekhuluma ngemva kokuphawulwa kohlelo lweGugurahundi Community Outreach, isikhulumi senhlanganiso yababekuviyo lebutho eleZipra, uMnumzana Bester Willy Magwizi, uthi indwangu ikhuthe ugatsha.
Uhlelo lulotshiwe sibili, imizamo siyayibongela, kodwa ngesifinyelelo izwe esingazathi kazikho, azikwananga. Ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi isenzakalo sombhuqazi sasikhona. Okwesibili, kube le ndlela yokudinga ukukhumisana umlotha ngokucela uxolo. Bese silandela-ke lokho sokwenzakele namhlanje.
Induna uMnumzana Dakamela uthi uhlelo lolu kumele luphathwe ngobuciko uma kukhangelwa abesifazana abadlwengula ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi.
Ngoba how do you dispute i-rape case? Udayi awuqinisile sibili kumba ulamanga. Ngabakhona abanye abantu ukuthi hayi ngalahlekelwa zinkomo ezingaka lebhuku nandi, ngatshelwa isitolo sami nansi laphana, ngaganyulwa ngoba ngaqanyulwa isandla inxeba nandi. Kodwa kuzaba lama-rape victims ukuthi kuzaba nzima ukuthi umuntu engathiwa adlwengulwa ngo-December ngo-1984. Kwamukele kanjani? I-community yonke ingasukuma itsho njalo, kwamukele kanjani? Kodwa hhayi, njengoba sesiqalisile sikhangelela ukuthi kuzaba kuhle.
Umfundisi uSeni Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuba uhlelo lolu uyalusekela ngazo zonke indlela.
Abonani kuyadingakala ukuthi uhlelo lolu lubanjwe uhulumende afake imali ukwenzela ukuthi kube luhlelo lwabantu beZimbabwe abayenza lento. Akuyadingakala ukuthi uhulumende ancedise. Siyananzelela indlela abancedisa ngayo indawo ezehlukeneyo. Kumbe nxa sikhangela abamhlophe okwakumele bebiselwe imali ngamaplazi abayethethwe, siyakhangela ukuthi uhulumende waba nebhajethi. Ngako kuyadingakala ukuthi ubaba uMthuli Ncube afake kubhajethi, national budget, afake lolu hlelo luhlelwe kube le mali esemgceke ukuthi kule malini njalo ekwanileyo ukuthi izinduna zenze konke okumele zikwenze baze baphutshe.
Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wahlala phansi loZulu lenkokheli zomdabu emizameni yokuxazulula udaba lweGugurahundi olwabangela ukufa kwabantu ababikwa besedlula inkulungwane ezingamashumi amabili. Lamhlanje uMnangagwa uchaze ukuba abantu bengajahi ngoba kuyindlela yokukhumisana umlotha kungela kugijima kusetshenziswa indlela yeZimbabwe, ngoba abamhlophe kuyibo abadala ukuba kube lombhuqazo weGugurahundi. Ngimele iStudio 7 Mise State House woBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sesilithiya ezandleni zikaThabo Kancube okwesikhatshana.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomela abakhubazekileyo kudalela Senate uSenator Anna Shiri ngodaba lweNational Disability Expo ebiqhutshelwa eBindura ngeviki edluleyo.
Ama-organizations abantu abakhubazekileyo, kulamanye ama-organizations lawo abona njengamalungelo abantu. Siyabona kule ama-ministry, kule justice, ministry of justice, ngibona izethu la ikhonapha, i-forestry commission, i-first mutual, i-public service labor and social welfare. NASA lapha siya exhibita sikhangeza ama talents abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani labo bangathola ama services njani ngoba lapha sizabona ukuthi singayenza imizamo bani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo bazizwe i-sustainable development bakwanise labo ukuzisebenzela bakwanise labo ukungena imisebenzi bakwanise labo ukuhamba esikolo so sihamba le mantra of leaving no one behind siyabona ukuthi labo abantu abakhubazekileyo bayakhangeza ukuthi even the opportunity singayinikwa ithuba lathi siyahambisela ilizwe leli phambili.
Yiwaphi amanyathelo elibona kufanele athathwe ukuze kuthuthukiswe ke abakhubazekileyo ikakhulu abatsha ukuthi labo bangene kunhlangothi zonke lapho okuthathwa khona izinqumo?
Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-top representation ukuthi sizimelele sizikhulumele lathi. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-National Assembly. Hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kuma youth asibonanga, kuma kantela, hakuna abangenayo. Kodwa sekhona ama-quotas, kanti ama-quotas lawa. Kumele abe disability inclusive. Ukuthi nakho nxa kuyenzeka ukuthi izihlelo lezi ziyagcinelwa abantu, kubomama. Labo abakhubazekileyo khababe labo le-percentage yabo. Ku-National Assembly lakho, proportional representation. Kule 66 hakuna abantu abakhubazekileyo kumele abantu labo si-increase i-representation ukuthi abantu abakhubazekileyo nabo babe khona so sifuna abaningi labo banikwe amathuba okuthi bangene kuzihlalo lezi labo basebenze bathengise ukuthi disability is not in ability.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Senator Anna Shiri ngodaba lwe-National Disability Expo esanda kugqitshwa eBindura. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Thabo Kancube kesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela ezamasiko.
Sigcina amasiko wethu owenze
usenziwe manje.
Sigcina amasiko
wethu.
Sigcina amasiko wethu
owenze.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje sixoxa lenduna uMathema weGwanda. uMathema siyawamukela kuhlelo baba.
Hayi ngiyabonga
baba. Yebo baba uMathema siyabona ukuthi abantu bathi kulezi nsuku kwamajaha lamantombazana kungazani kwabagoqekanga baphonga uba nje ngabantu nje akusakhanyi lokuthi kuyangaphi. Kambe kwenziwa kuyini konke lokhu?
Awunambona ngani sathatha imithetho yabanye abantu sayifaka phakathi kwesizwe sakini. Esingayaziyo ukuthi bayiqalisa njani njalo bazayiphetha njani. Isikhiwa yebo siqondile yebo kodwa okukhokhela umuntu onsundu yisintu ngoba singabantu abamnyama yikho sikwaziyo ukuthi impractice vele yona iyabe ifanele ukuthi yeyame khonaphana ekulandeleni amasiko akithi. Sebe sikwazi ukuthi umuntu angakhonjwa kufanele avele ngenxa yongumuntu ngenabe sithathe umfazi wakhe ngenxana sithathe intombi yemikhombi yethu asihambe yaye kibo ayesalalayo. Kodwa kungani kuyahluphathiswa khonapho kulezi nsuku ngoba abantwana antibaphiwa amarayi. Samarayisi sina ambona ukuthi into esiyayo kakhulu thina njengabantu abamnyama. Yebo yini, angaba khona laphana wona amarayisi ayakhuluma ngawo. Kodwa kulamanye okungafanelanga siwaqume ngokuthi singabantu abamnyama kufanele sikulandele njengoba kunjalo. Nawe ukuthi koMathema umuntu bomntwana umkhwenyana ebuyile kuwe. Elotshelwa ngenkomo ezilishumi kumbe elotshelwa ngenkomo ezilisikhombisa. Kufanele sibonakale thina abantu bakoMathema sisenza khonokho esakutshelwa ngubaba. Into leya esiko iyamunye njalo iyafundiswa phakathi kwemuntu ukuthi lokhu njengemuntu singathinga lokhu okasingakwenziwe yilokhu esikwenzela lokhu sikwenzelani njengabantu abemuntu. Ngiyambuza ukuthi umuntu uvuzela umkhwenyana inkomo ezingu-20 ukuthi zibuza ukuthi kathi inkomo ezingu-20 zona zivela ngaphi ngoba inkomo zokulobona baba Dube zilophawu kuyabe kule nkomo kuthiwa leyi lezinye zesibaya leyi inkomo ngezamama yohlanga kubese kuthiwa lenkunzi yazo uthole iy'nkunzi yazo kodwa uzathola ukuthi akusenjalo okwakhathesi bapho kubiza umnyaka hayi mfuna 20 ubuze umbuzo ukuthi ithinti leyo ngezani akaziphawuli azibeke ukuthi leyi ngalokhu
pho kulungiswa njani matema kulungiswa njani phela nanto uhlupho olukhangele liyakulungisa
esigabeni mina mbela manje abanganiki izinto namandla wonke apheleleyo njalo banike le midele ngokuma kwayo nxa kuwukuthi usebhebhiji yabo ukwazi ukuthi okufanele ukwenze khonale kunjani nxa uthethe esikhalangeni lakho kufanele kukati nxa usesitongeni lakho kufanele kukati okubi ukuthi sibese sithebe ngapha siphinde sithebe ngapha sithebe ngapha sikhangele lokusivayo ngoba abanye abantu bathi nxa kulotshola umzuzu sithi kufuneka iselfoni nxa ukhuluma iselfoni ibuliphi isiko iselfoni ngoba into eyabuya khathesi obabamkhulu izingayo imali yayingekho ngesikhathi kulotshela ngaleso sikhathi lesi kwakuvele kungekho kwakubiza inkomo
Hmm. Hayi siyakuzwa kakhulu ke nduna ye singathi ke ugqiba khonapha ngamabutshane nduna enkulu
ayinto ebengiyikhalelayo ukuthi asikhangeni yovani silandele amasiko ethu ngendlela okufanele abanje ngayo yikho lezulu nje lingasani ngoba kudala kuvele kulezinto ezazihambela ziphatha umsebenzi owezulu so zonezana zindlu kufanele zivuselelwe ukwenzela ukuthi ziqalise ukusebenza abantu bedlile besuthi izulu linile inkomo ziphila kule nto yonke nje elubisi lochago ngoba into yonke iqala emanzini ungabona ilizwe selithukwe ukuthi kalisela asazizi zamanzi selisesimeni esibi ngoba okuthiwakuthi osouyabe sokuseleka ukuthi abantu bathalelane izinduzi bale kakhulu kube buhlungu phakathi kwesibi kodwa-ke singayama sike sibuyeleni sibona ukuthi okungokwethu okwakuvele kusinika izulu sikwenza njani ngibona engani singahamba siye phambili sibe yisize esinothileyo ngoba inotho yonke iqala emanzini ungabaduli
Siyakuzwa kakhulu-ke leyo yinduna uMathema weGwanda khona ngale-ke lapho lathi sidabuka khona siyabonga kakhulu uMathema belilami namhlanje emoyeni lapha umthembo ozithembayo ngiyabonga kakhulu lingathuli nokusasa sihlanganeni ngeviki ezayo kusigaba ezamasiko sibonge kakhulu baba Mathema
le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America is in Washington. Luyalandela uhlelo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sihlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje sivuselela imoya yethu ngoba njengoba ngihlala ngisitsho nje izikhathi eziningi imoya yethu iyadangala. Inhliziyo zethu sengathi zingalalela la amazwi alandelayo ilizwi lethu. Lokuvuselela umoya siyalithola encwadini ngokuloba kaMose incwadi yokuqala eBhayibhelini ekaGenesis sizabala ivesi libe linye uvesi 27 kufundeka kanje uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane zihlobo zenkosi ezithandekileyo angazi ukuthi wena ucabangani ngalo umbhalo namhlanje kodwa ke umbhalo namhlanje ungawuhlaziya ucubungule ucwaninge uzabona ukuthi indaba ekhona lapha yibuNkulunkulu bukaNkulunkulu uNkulunkulu ukuthi owamdala umuntu ngomfanekiso wakhe ubona umfanekiso kaNkulunkulu wena olawo engqondweni yakho ngonjani uNkulunkulu kumbe nxa usizwa kuthiwa uNkulunkulu kubuyani emcabangweni wakho ngaye ngathi ngomunye umnyaka ngibuza nje abanye abantwana ukuthi kadike uNkulunkulu kambe ngonjani libona njani imvama abantwana labo ngase macela ukuthi badwebe imfanekiso iningi labo badweba imfanekiso yomuntu wesilisa omkhulu lengalo eziqatha okukhanya ukuthi engqondweni zabo babedweba umuntu olamandla ngabona njengokufundiswa kwabesandeskulu kodwa-ke wawuthi nxa wathi yahlolisisa imvama wabona ukuthi badweba umfanekiso womuntu mhlawumbe abamazi ongaba nguyise ongaba umuntu ubaba wakomakhelwane ukhulum kumbe ubani kodwa engumuntu wesilisa ephuma elamandla eyisiqhwaga eqinisweni lanxa yayimfanekiso yakhona yayingacaci kangako kodwa wawubona ukuthi badweba umfanekiso womuntu abacabanga ukuthi unkulunkulu kukho konke engakunanzelileyo labo babedweba umuntu olamandla kanzange ke ngibone owayedweba umfanekiso kankulunkulu ongucigo unkulunkulu ke kuthiwa owamdala umuntu ngomfanekiso wakhe okuyikuthi unkulunkulu lo ulamandla wokwenza into engazake yenziwe ngumuntu unkulunkulu kacelanga usizo emntwini ukuba amdale lowo muntu ngomfanekiso wakhe ngenye indlela unkulunkulu edala umuntu wambeka impawu eziwuye unkulunkulu uqobo lwakhe wameza nxa unkulunkulu eluthando wamfaka inhliziyo yothando nxa unkulunkulu ezonda ububi lemntwini wakufaka ukuzonda ububi ngoba khona nje unkulunkulu ngokuba unkulunkulu umnini mandla wonke ngusomandla ngehlulwa lutho yikho ke abantu abanye besebenza unkulunkulu ngoba basuke bayithathe nqele indaba le yobunkulunkulu unkulunkulu nxa wena umdala ungako engqondweni yakho ubona unkulunkulu njengomuntu onjani akucabange khona lokho sikhuleke baba thixo ingcwele sicela uzambule kithi sibubone sibazi sibuzwisise ubuNkulunkulu bakho amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Kwezemidlalo lamuhla iqembu lenguqu ele Highlanders linqobe ele Dynamos ngokuhlohla kabili kwathe ele Dimbare lona lathola iqanda 2-0 kumdlalo we Premier Soccer League odlalelwe lamuhla e Rofaro Stadium kweminye njalo imidlalo iFC Platinum inqobe iChegutu Pirates 3-1 eBaobab Stadium iChicken in the Cape United kwaba yi 0-0 Lokho kwenzakala kulindelwe umdlalo omkhulu kumdlalo ye-Euro 2024 phakathi kwe-England le-Spain okhangelelwe lamhlanje ngehola elilandelayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayayisola imizamo yokubulawa kwalo owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump odutshulwe uhlamvu lwatshitshiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho we-rally yakhe esigabeni esePennsylvania izolo. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo loluluze luphobuchem. Sizwe imbono etshiyeneyo ngalolu daba. Ezinye izinduna zisithi zifisa ukuthi luqhubeke kuhle. Kodwa kulabanye emaceleni abafana lesikhulumeli salabo abalwela impi bekuviyo leZipra. Besithi hayi uhlelo lolu aluqhutshanga ngemfanelo ngoba kabaqalisanga baxolisa njalo bavuma ukuthi nempela lwenzakala. Uhulumende lo phela. Olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.